Ya nkomo udaba lamagetsi lubhahle lapha kobulawayo kulensuku ngabo Tuesday Wednesday lapha etown ahambe ekuseni azayephenduka ekuseni yabo 8 sabo 8 ayephenduka ngabo 12 uzokuthi ahambe etown yonke ukuthi njenganamhla Monday kulamastrada ambalwa phakathi etown lapha amarobhota abecishe khona amarobhota abecishe khona engasebenzi uzokuthi ngesaturday besibeka umama omnyefowethu kubonketha ngale ebengiyekho amagetsi ukubangela ukuthi la manzi akhona njani angafiki ezindlini. So udokolola hayi msiza khona and kulezi suku izesa iyazama yona ukuletha imbiko ukwazisa izakhamizi ukuthi amagetsi azabe engiyekho ngezikhathi ezinje. Yazama uletha imbiko sivili bayaletha esuthi ngamabhana ehamba kakhulu ngama Twitter abantu bayadownload bajikele kuWhatsApp. So bayazama ukutshela izakhamizi ukuthi kulama problems anje, kodwa loba kwisikhathi imbiko yakho ibuya sokulate abe sevele sehambile amagetsi akhona. Ngathi udubo lamagetsi lubahile njalo luyaqhubekela phambili.
Kubo makhelwane kwele South Africa lapho osebenza khona, siyabona ukuthi labo babhekane lokusilela kwamagetsi ayacitshwa njalo nje phose nsuku zonke. Inkinga kuyini kahle kahle nxa bekhuluma abe Eskom?
Udubo olubhekane le-Eskom lufana nalo lwezesa ukuthi amaplanti abo lapho abapheka khona amagetsi asemadala okubangela ukuthi ke ahlale efile. Abantu abafuna amagetsi sebaningi, imishini ayisayenelisi kunjani ukugaya amagetsi ngesiqubu esifunekayo. Yikho kwenzayo ukuthi ke amagetsi ehlale njani ehamba. Iludubo olubhekane lezesa njalo le-Eskom e-South Africa. But u-Eskom ngani kule politiki phakathi ke Nkomo, ngoba uzabona ukuthi isikhathi sonke lesi amagetsi ebekhona, kodwa kuthe ku-announce ukuthi kulama-elections kuqala uNovemba amagetsi ahlaqala ukuhamba. So singazi ukuthi ke amagetsi lawa inkinga bezingekho yini obekube kusenziwa kuthule. But hayi singakhangelanga ezepolitiki kakhulu ukuthi mhlawumbe ngabantu abasabotaja umbuso we-ANC or ngabanjani. But imitshina ye-Eskom isemdala nayo ifuna ukulungisiswa. Okuyinto efana lezesa lapho ukuthi izesa imitshina yekade nalana elungiswa ngesikhathi sikaSmith ukuripheya kwakhona awukayenziwa. So yiludubo lukhona.